Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 22 Nhlangula 2017 ngu Chris Gandhi.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuthokoza ukukhulu kakhulu sibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolu lufike kobulawayo. Inkinga ezikhona imarketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama talents akhona.
Abesifazana abakubhizimusi lomsebenzi wezandla bathi umhlangano lombukiso oqoqwe ngabekhodlepha oqhutshelwa kobulawayo ubatholise amatuba amabhizimusi.
Izikhalazo zabanikazi beikhokheshi lina amacustom abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali. Thina abanye asile ama-bank cards, abaningi bangikhona babhenka ku-EcoCash. So bebekhathele sibili besithi nosibelani ngisidingo le-solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama-targets sisebenzise i-EcoCash.
Inkampani e-Econet Wireless simanyane logatsha lukahulumende olwezemithelo olwezinara emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota basebenzise i-Eco Wallet ukuhlawulela ama-targets.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mutyuru selihlaselwe kuxexebuka kwamanye amalunga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7.
Abesifazana beZimbabwe abakumsebenzi wokulungisa impahla ngezandla laba kumabhizimusi amancane sebamukele ngenjabulo umhlangano oqoqwe ngabe Coordination Committee for Development and Promotion of African Handcraft iCODEPA oqhutshelwa kobulawayo. Bathi bathole ibhizimusi lokuthengisela phandle kwelizwe okujabulisayo. Kuvika unompumelelo moyo.
Abantu abavela emazweni ambalwa awe Africa bathe gwaqa ezitf kobulawayo emhlanganweni wesifica munwe munye wabaphatha intambo bemisebenzi yezandla e-Africa jikelele lapho abahlaziya eziphathelane lokuthuthukisa imisebenzi yezandla emizameni yokuthuthukisa impilo zabakumisebenzi yezandla. Abesifazana abanengi labesilisa abambalwa abakubhizimusi lemisebenzi yezandla labo baphakathi kwalomhlangano njalo babukisa bethengisa impahla yabo bethi ziyathengwa okwamagama njalo sebethole nabazathenga ngemva komhlangano lombukiso. Unkosazana Mavis Mpofu okubhizimusi lokudweba uthe bayabonga ngombukiso onje duze labo ethi ubapha ubudlelwano lamanye amazwe.
Nika ubudlelwano laba kwamanye amazwe kakhulu. Bayathakazelela izinto zethu esizenzayo. So abanye sebethembise ukuthi bafuna ukuwoda okunengi especially lapha.
Obona ngemisebenzi yezandla kukhansili yedolobho lakobulawayo unkosazana Judith Ncube uthe uhlelo olukhona lubavule amehlo babona ukuba bangasebenza njani noma nje belenkinga yokuthola imikambo yokuthengisela.
Sokuthokoza ukukhulu kakhulu sibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolu lufike kobulawayo. Inkinga ezikhona imarketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama talents akhona ethethwe kuhle mahle kakhulu kubomama.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumsekeli omkhokheli weCODEPA uthi ukhangelele ukuqala izitolo zabemisebenzi yezandla emaceleni emigwaqo eqala eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Khathesi sitosela lalumhlangano sahlala phansi labe immigrants ubonani bafulinananselela ukuthi umuntu wonke ungene kuhle. Sesiqeda la sesihlala nabo phansi futhi ukuthi angicela ubonile ukuthi sizaqede njani bangene njani lento zabo besifisa ukuthi ke labazaphuma lento zabo kufane so sizakusebenza lokho sikunanzelele ukuthi abantu bahlukuluze.
Kuthi omunye wakhe wawele South Africa unkosikazi Lindiwe Zulu uthi umbukiso omuhle njalo kumqoka ukutholela imikambo yemisebenzi yezandla e-Afrika jikelele.
Angiboni kahle ngempela lo mbukiso. Ngiyabonga nje ukuthi uMinister Nyoni nathi usi-invite-ile ukuthi size la. Okumqoka kakhulu ukuthi kufuneka bonke labantu abama-crafters lapho sibatholele imakethe ukuthi bakwazi ukuthengisa imisebenzi yabo emihle kangaka.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lemisebenzi yezandla bakhala kakhulu ngokuswela imali yokuqhelisa amabhizimusi abo lokungaphathwa kahle izisebenzi zemingcweleni yamazwe abo kunye lokungabi lemikambo eqoqekileyo yokuthengisela impahla zabo. Umhlangano weCODEPA wamalanga amathathu oqale izolo uphela kusasa lapho iZimbabwe ezathatha isikhundla sokuba ngumongameli weCODEPA. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inkampani ye-Econet Wireless isimanyene logatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemigwaqo eZimbabwe National Road Transmission emsebenzini ozakwenza uZulu ohamba ngezimota osebenzisa i-EcoCash enelise ukuhlawula intuba zemgwaqweni ama-toll gates ngomakhalekhukhwini. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Iziphatha amandla ze-EcoCash zithi lokhu kuzaba ngokwakuqala elizweni ukuba bezimota banelise ukuhlanganisa imota lesikhwama semali afake inhlawulo ye-EcoCash toll wallet esasengekhaya abe sephonga ufika atsho inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini lapho efika kuma-toll gates kwehlise isikhathi asichithayo ekiwo. Iziphatha amandla se-EcoCash umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngalo manyano wenkampani yakhe leyezinara.
Umuntu kumbe ni customer kufanele a prefund account yakhe eZinara ku EcoCash menu ngajalo 151 ambe ku make payments ambe ku common payments kumbe ni ku regular payments. Uyabona lapho kubhale khona Zinara or pay Zinara angangena khona pia. Uyabona lapho kubhale khona pay token yathatha imali from EcoCash wallet yakhe ayifake ku wallet yakhe eZinara ya ma token. So nxa esegula nje kuma token kule mali ku account yakhe ama token lapho ngikhuluma nje number and then aba ama token bathe bamdistract imali yakhe uzinara wallet yakhe kuthatha less than 10 seconds umuntu azidlulele njengazange akhathele ngokudinga imali kumbe nokuswipe kumbe nokwenza.
Ulandisa phezulu kokubafuqileyo njengenkampani ukusungula indlela yokuhlawula kuma toll gates.
Izikhalazo zabanikazi beEcoCash lina ama customer abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asila ama-bank cards abaningi bangikhona babhenka ku-EcoCash. So bebekhathele sibili besithi nosicelanga isidingo le-solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama-targets sisebenzise i-EcoCash. Yiri zinyangikhona yena le esiyenze sabambana lezinayo.
Isikhulumeli sezinara umnumzana Augustine Moyo uthi isimo somnotho lapho imali ingatholakali lula emabhanga ngokunye okuzale lumanyano.
Uzananzelela ukuthi abantu abaningi abatshayelayo balama cellphone iningi labo balama line ayizamabili abe iConnect ama line balawo and abaningi bakhona ba registered ku EcoCash. Akusela sona ke isidingo sokuthi behambe bethwele imali leyi endlutshwana ababethole lapha bayithole khona sebenza isinza kwezinye izinto.
Lindlela isebenza ngenhlelo zabenkampani ye Southern Region Trading Company SRTC. Unkosikazi Nomandobe ngesinye seziphatha amadla kunkampani ye SRTC.
I-focus yethu kakhulu ngokuthi sikwanise ukusolva ukulungisa amaphutha akhona emhlabeni wethu eZimbabwe. So sisebenza kakhulu le-government, sisebenzisana le-Zinara, sisebenzisana le-CVR, sisebenzisana even le-ZRP. Siyabumba ama-solutions amasha. What we do is we create ama-systems from scratch. So akulo ukuthi siyahamba siyethenga something sililethele sithi lokhu kusebenzela iZinara, so akusebenzela i-ZRP. Ukuphumelela kwe-client yethu ukuphumelela kwethu.
Kunje lindlela isetshenziswa kuma-toll gates alithumi lasikhombisa elizweni phakathi kwangamachumi amabili lasithupha ilizwe lonke. Amanye awo ngatholakala endaweni ezigoqela e-22 miles Chivi, Dema, Eskodini, Eskbank, Wange, Inkomo, Lions Den, Lutumba, Mashaba, Lamanye. Nimele Studio 7 ngithi Harare, ngingumeli Gama.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru wayengumsekeli kamongameli welizwe libikwa selihlaselwe yikuxexebuka kwamalunga. Amalunga esigaba seMatabeleland South yiwo abikwa esesuka ngobuningi. Kodwa iStudio 7 kayenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki kahle kahle asebesuke kuleli bandla. Omunye oxexebukile umgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland South umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Ufuzwayo wethesa ibandla leli ukuba lomkhuba wokubandlululana ngemihlobo kungxoxo esiyenzelayo.
Ya, abantu mina ngilaba ngakhomunikhetha labo sokulesikhathi, but ngibona kuphume emaphepheni namhlanje angazi ukuthi bekubambele. But ngihamba sicwasisele ukuthi no, hayi mina sengicabanga ukuthi ke ngime ngiconcentrate ezifundweni ebengiziyenza le-city South Africa ngezisikhathi ilowo wakhathesi. So ngaceda hayi ngibona ingane isikhathi sengisiqeda ephathini sesisikhulu kakhulu sesiphambanisa izifundo engifuna ukuziyenza. So nxa sokuphuma emaphepheni namhla sokuphuma sokulama-connotations amaningi asebefaka bona bephathe ukuthi hayi vele kube singamncengi ube ngumuntu we-tribalism engumuntu we-factionalism. Mina ngikoda ngangithe hayi ngicela ukuhlala phansi madoda ke ngikhangele okunye lani libe lisenza okunye.
Kona kuliqiniso yini ukuthi kulo daba lokubandlululana ngemhlobo lwe-tribalism ebandleni?
Kukhona ngiza kubeka ngendlela mina ngu-understand ngaye ngubona ngayo nxa ngiba ngikukhangela kukhona kwamanye ama-provinces kwamanye kakukho bese kubona kakhulu thina sinxa kule region bese kubona kusenzakala kakhulu koBulawayo kuthethiswana kutshelwana amashona amaNdebele ukuthi sesilokuhlonitshwa inkokheli ezikhona kusenziwa into eziningi kukhuliswana kokuphela but kithi ngapha emathebeleni zawuthi lapha mnikade ngiwu-chairman khona ngingathaba butkhisa ukuthi thina besiku-avoidile singela ama-factionalism nalabo singela tribalism besizamile sikulungise but besikuzwa koBulawayo sikuzokuhluphana emasiko sikuzwa ukuhluphana eHarare kanjalo kanjalo but ikhona sibili element ye-tribalism ephathini.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leli linjani? Nanku siyabona bakhona abanye abaningi asebesukile.
Ngesingami mina bengibafisela inhlanhla sibili butkhisa ngoba besika sabayamukela thine sasiku-opposition. Sabathatha ukuthi sibafake bejoyine ku-opposition cathi sizancedisana ukuphakamisana but sokusuke kwaba lama-differences wona lawo okuthi njengami ngithe ngikhangela ngathi ngapha ngilezifundo ezinzima ezingiphetheyo ngapha sizama ukuthi sifucele umsebenzi lophambili kodwa phakathi kompana kula bantu abaningi abadonsele emuva abalisele into ukuthi iye phansi. So sathi why isichitha isikhathi sethu khona lapho ngcono ngiconcentrate entweni ezangisiza kusasa kunokubambelela entweni okuliwa khona kungakhanyi ukuthi iyanga.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo omgcinisihlalo we-National People's Party kusigaba seMatabeleland South bekhuluma le-Studio 7 eseGwanda.
Live Talk ukuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana abakumabhizimusi i-M7 yezandla.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Akesikhangele inhloko zendaba ezivela kwamanyamazwe.
Abantu abangabazinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 babuthene esililweni sesizalwane seMelika esibhubhe ngemva kokupika ejele kwele North Korea okomnyaka lengxenye. osakhulayo obefunda ekolishini leVirginia uOtto Wambia wayejeziswe ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokuntshontsha igwaliba kwele North Korea ephakathi kokwethekelela lelo lizwe. Ukhululwe vele ezegulela ukufa ngeviki edluleyo wazofela ezandleni zabazali bakhe.
Ukufe abantu abathobaminwembili kwalimala abane ekudubukeni okwenze ibhomba ebelithiwe emoteni ebimiswe phambi kwenkamba yamapholisa esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Imuli kamuyi owayengumhlabeleli njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Dick Chingayira owaziwa ngelokuthi Comrade Chinks isisole uhulumende ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. UComrade Chinks waphiwa inhlonipho yeLiberation War Hero okuyinhlonipho ephansi kulaleyo ephiwa abaphathisa empini bengakhalisanga isibhamu. Imuli kamuyi ibikwa yalile ukuthi aphiwe inhlonipho yesigaba isithi kumele asiwe emathuneni eNational Heroes Acre ngoba waphathisa kakhulu kumpi yenkululeko. Idale elimqoka lebandla lezanu PFL ePolitbureau litshone lihlaziya lolu daba izolo kodwa kungela kuvumelana abalwa impi yenkululeko besithi aphiwe inhlonipho yaphezulu kodwa abanye ababalisa uMongameli Mugabe besala. Udaba lokupha inhlonipho yamaqhawe esizwe selulesikhathi luhlupha uZulu esithi kumele kube lendlela ezibalulekileyo okumele zisetshenziswe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Izanu PF laba isigoqele wonke amabutho emabili iZipra nezanda andubeni ukuhlangana kwamabandla amabili lawa izaphu lezami jongwe kwaba izami PF. Ngakho-ke ekukhetheni kwakho nakokwana yibo kusale kubalulekile ukubana kusale kusezandleni ezebandlaye lezami PF ngoba yibo abalembali egcweleyo ukubana ngubani owenzani ngaphi nini njani.
Nanto-ke udaba mnumzana Mhlanga uthini wena ngalo?
Ke ngibuzo okokuqala ubaba uThuma ukuzanu kumbe ukuzaphu?
Ukuzanu PF.
Okay. Ukuzalo PF, okay. I think kuhle ukuthi into le abantu bakithi bake bafunde ukuthi ma beyikhangela bayikhangeleke lihle livulekileyo, hhayi ilihle likhangela ukuthi umuntu ukhuluma ngokweminga. Eqinisweni elikhona indaba yokukhetha amaqhawe elizwe ibekwe yamiswa ngendleleni khona ukuthi ize itholakale sokuthiwa ikuzanu bese kuze kudingakala lesidingo sokuthi umuntu aze azithole esizama ukuthi ayiqualify ukuze agcizelelisise ukuthi hayi kuthiwa izanu yabambana lezaphu. Engathola ukuthi ngesikhathi ibambana lezaphu yayibambana ngezaphu kuyikuthi kwenzakaleni okuze kwabangela ukuthi kuze kube lo lesidingo somanyano. Kuza sihlupha singaze sifike kusibanga esinjalo sokuthi sizithole sesisimele esinjalo. Eqinisweni ngendlela into le emise ngayo ikubile, kumele ukuthi amaqhawe elizwe abe ngamaqhawe akhethwa ngakule committee kumbe kube lesingithi ngesilungu phecelezi i-structure esacreatewayo, i-structure esiyabe sigoqela abantu belizwe laseZimbabwe. Kungadingekile ukuthi abantu laba bavela kuzanu kumbe bavela kuzaphu, ngoba eqinisweni khathesi indlela izanu eyiyo yona le mikhona siyakwazi ukuthi zani indlela eyiyo yona lemi khona ayigoqeli izaphu uqobo lwayo, ngoba nakho phela abanye amaqhawe ezaphu esiwaziyo abanje abodabengwa nabo Akim asebasichiyayo labo Mabhena and so forth, vele abantu laba kabakho kuzaphu. Udabengwa ngikhuluma kunje uyaphila kakho kuzaphu, rather kakho kuzanu. Abaningi bakhona laba embaqambile base vele bengekho kuzanu. Kodwa iqiniso likhona labo bantu bekumele ukuthi nga indaba yabo imeswe ngendlela eqondileyo baba ngamaqhawe elizwe ngokuqondileyo, hayi ukuthi baze babe mdingi lezanu kwezothi izanu iba recognize khona ukuthi izanu yiyo osokuthiwa yiyo esingamela ilizwe laseZimbabwe lonke in terms of ukuthi-offer esingathi ngesilungu yi-narrative ye-liberation struggle. Kurongo. Akumelanga size sizithole sesimele esinyangaleso sifikwa ngothuma ukuthi kuthiwe hhayi izanu yiyo elawo umlando ukuthi ngoba yiyo egoqela ama-inhlanganiso zonke lezi. Siyakwazi ukuthi kayigoqela inhlanganiso zonke lezi, siyakwazi ngamanje. Emulini yakomsigana kulamaqhawe alwe impi yenkululeko bekuzipra amasebe engarecognizewanga ngoba bebulawa yiyona leyo zanu. Namhlo sokuthiwa yiyo esikhetha amaqhawe. Abona ukuthi into yonke le ivele iyinhlanekela nje. Asingazisethela namanga abantu bakithi. I think into le kufanele siyilungile. Okunye njalo yikuthi-ke sibuza ukuthi kanti vele amaqhawe elizwe laseZimbabwe kuyini kumele wonke izilala avela emathebeleleni kuthiwe abekwa eHarare kanti i-Heroes Acre yeZimbabwe kumele kuphele iseHarare. Akwenzeki ukuthi sibe layo thina i-Heroes Acre also eyibranchi esemathebeleleni phela nathi besilalo vele ngesintu sethu i-Heroes Acre yamaqhawe emathebeleleni esentumbane siyayazi sona. Why ingazange layo yaba elevated yenziwa yaba yi-National Heroes Acre?
Nantu daba mnumzana Chuma.
Right, uba umhlanga ngiyamuzi yakhuluma but kukhanya ngani ekukhulumeni kwakhe kuqala esingathi ngesilungu ama-facts agcweleyo ngento yonke. Okokuqala, izanu yaphela kudala ngo-1987 ayisekho. Into yasuka yaba khona ikuthi kwakudaleka iparty entsha kuthiwa yiZanu P F ibambanisa izaphu beZanu Jongwe kwaba yi-1 kwaba yiZanu P F. Siphansi komkhokheli wethu ubaba uNkomo onguye wasingenisa kule unit. Ukuthi kwavela ngaphi it's not a public secret. Umuntu wonke okwaziyo ukuthi kwathini siyakwazi konke even indaba zekuka uhundi siyazazi andibana kwaba lokuxolisana lokufaka ukuthula lo manyano owenza lokuthula sokulezanu P F. So hayi yekela ngikhulume thina sikulalele ukukhuluma uzwana funda ukuthiona nxa omunye ekhuluma akhulume wena nguwoqamba mangaziphiheraeaaposion ungafuni ukuthi size wena
zwanaaweniungakwaziuse-England
khona le awukwazi ukuthi khuma ngani mana sikutyele thina.
Labo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Uhlangothi olubona ngezentuthuko kumanyana we-United Nations olwe-United Nations Development Program, UNDP, lumanyane lenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union. Kuhlelo lokudingela abalimi imikambo yokuthengisela izilimo zabo emhlanganweni wemfundiso oqhutshelwe eHarare. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso obelombukiso obuthanisa abalimi abavela endaweni ezithenwe zeZimbabwe abagoqela abafuya inkukhu lezinye izifuyo. Umnumzana Kunda Izisengwe wenhlanganiso yeZimbabwe Free Range Poultry Association uthi sebeqinisa imizamo yokuba abantu begcine inkukhu zamakhaya ngendlela engangebhizimusi ukuze bethengisele lasezitolo ezinkulu.
Inkukhu zamakhaya lezi abantu bakhona balazo zigcwele eZimbabwe. So sifuna ukuthi si-indigenize inkukhu lezi sizi-commercialize sizikhiphe ukuthi zisaba i-backyard poultry but yibe inkukhu e-indigenization movement. So sifuna ukuthi sustainable development through indigenization of izinkukhu lezi.
Umnumzana Matipak Mudenda weBinga Crafts Center uthi laye uncedakale kakhulu ngalo mbukiso lomhlangano wemfundiso lapho akade ebukisa amabhasikithi noma nje bekungumbuthano wabalimi. Kanti umnumzana Nyovani Ndlovu waselupane Gomoza yena ethi uphila ngokufuya inyosi kusukela ngomnyaka ka-2008 njalo ethatha leli thuba ukuhlangana lamabhizimusi angafuna ukusebenzelana laye.
Kufanele ufunde inyosi, inyosi kufanele ube lamakhitha khona, izidongo zakhona nokwazi ukuthi uzibiza njani. Ungabakwazi konke lokhu asiyona into ekuhluphayo, njalo uyakwazi uyazitapha ungalunywanga ugqoka impahla zakho. Kathesi sengikwazisa ukuthi umntana semfundise kwikomitisi ufuya inyosi.
Umnumzana Lawrence Kumalo odabuka ngenyakatho emandebeleni ebhinga uthi sebelima izilimo ezintsha kulumango, ngakho-ke basemizameni yokuthuthukisa imisebenzi yabo bedinga ukuqhelisa inani labathengi. Lumhlangano ungenwe ngabalimi langamabhizimusi aphatheka kwezokulima afana le-National Foods, EcoSure, EcoFarmer, CPZ, Novotech lamanye. Ekugcineni libe lilanga elihle sibili kubalimi bejabuliswa nangumculo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Abogatsha lukahulumende welemelika olwe US Agency for International Development bamanyane labogatsha lwe Pan American Development Foundation bathakazelela ukuphumelela kwabosomabhizimusi bakwele Haiti phansi kohlelo lwe Leveraging Effective Application of Direct Investments kumbe iLED. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sakwele Haiti iPort-au-Prince kulinyaka. Phansi kohlelo leLED, ugatsha lwe-USAID luncedise osomabhizimusi abangamashumi amane lanhlanu ngemali lokunye okudingakalayo ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Inkampani ngankampani inikezwe imali ngemva kokuphuma lohlelo olutshengisa ukuthi ibhizimusi yayo izaqhushwa kanjani. Ehlangene, amankampani abosomabhizimusi laba sebesungule imisebenzi ezinkulungwane ezilitshumi lamakhulu phosa amane, 13,600. Kusiya phela umnyaka, bakhangelela ukuthi babe sebesungule imisebenzi efika kulunkulungwane phosa ezingamakhulu amabili, 18,000. Kusekela ngomnyaka ka-2011, i-USAID isisebenzise imali engange $7.4 million ekuphathiseni osomabhizimusi bakwele Haiti. Phansi kohlelo le-LED, osomabhizimusi bayafundiswa indlela abangathuthukisa ngazo amabhizimusi abo. Osomabhizimusi laba bagoqela abalungisa impahla esetshenziswa ngomama nxa besesikhathini lokunye okujiyeneyo. Umqondisi wogatsha lwePan American Development Foundation, uNadia Sherrock, uthi ukuphumelela kwababhizimusi lawa kuveza sobala izithelo zokusebenza gadalala. Emkhosini lo, osomabhizimusi abajiyeneyo bathola ithuba lokucebisana lokusungula ubudlelwano bokusebenzelana. Ummeli wemelika kwele Haiti, umnumzana Brian Shukan, yena ukhuthaze osomabhizimusi laba ukuthi baqhubeke besebenza nzima.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Abesifazane beZimbabwe abakumabhizimusi okuzenzela ngezandla bathi umhlangano wombukiso oqoqwe ngabe Codepa owenzelwe kobulawayo ubatholise amathuba amabhizimusi.
Inkampani ye-Econet simanyane lezinera emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota benelise ukusebenzisa i-Eco Wallet ukuhlawulela ama-toll gates.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, igama nguChris Gande Lilale.
Lontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.